Izakhamizi zeMathabeleni South City zifuna uhulumende ozangena azinakekele ngokuthuthukisa impilo yabahlali bemaphandleni, hathi ukukhangela emadolobheni okuhlala inkokheli eningi. Umnumzana Thembi Nkosi Ncube oyisakhamuzi senkazi yeKwanda North ulandisa ngalokhu athi kumele kwenziwe emaphandleni.
Thina into esiyikhangeleleyo yi-development yokuthi kudevelophe ezigabeni layo MP yena lowo khona asilwele ezintweni ezingayisizo simqondise endabeni esizifunayo phakathi komuzi wethu naloyo. Into esiyabe siyifuna imigwaqo igradwe, amadibha abe le mithi, nxa kuholisa kakuhola umuntu wonke, kumbe i-welfare nxa inika kungayisiko ukuthi yizalukazi kuthiwa i-welfare inika abantu kungakhethwa, kuphiwe wonke umuntu okhona.
Othe njalo abantwana ikakhulu amantombazana basengozini yokudlwengulwa ngoba izikolo zikhatshana lalapho abahlala khona.
Andubona ukuthi uqalisa ilayini ngaphansi le abantwana bombana bale secondary 1 uhambe izwe uthi ngqe ematshetsheni i-secondary 1 umntwana uyasuka ngo-4 ekuseni kambe yena imicabango yonke kade efisa esikolo kade kufunda angafike sekwazi ngalo ukuthi uzafika revising ngenxa yokukhatshana bezikolo lakho siyafisa ukuthi kube ne-development enjalo esigabeni sethu ngoba abantu abethu bonaba abanye bazobabanjwe bebhinywa khonapha ezindleleni ngenxa yobukhatshana bezikolo.
Umnumzana Promise Ndebele odabuka eKhalanyoni ePlumtree uthi bathwele amagabha avuzayo emaphandleni.
Sikhangelele ingqubela phambili impilo yabantu abethu. Sesibe lesikhathi eside sehluleka thina empilweni. Ngani nje silonqindezelo luthi sesikhangelele imuli ephansi abantwana. Kuthi sesukhangele kakhulu kabanzi ukuthi hayi abadala laba mina ngombono wami bona nisebekhulile. Ikubona nje kwesinye isikhathi kusiba lento othwa le life empilweni. Umuntu engakhuli akwaba into zakhe nika abantwana ukuze abantwana besayele ukuthula. Xa usukhulile ukhulile sesibanjwa amehlo. Kethe kunje nje sathi kuthiwa kuvusa izibhorane lapha sisengwithi. Kuthiwa sesivusa izibhorane kuvusa izibhorane ezintathu. Kuthi sesukusafikelela akusababoni abantu basebehlibamba banyamalala.
Umnumzana Libion Moyo oyisakhamuzi seNgwithi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende avule amathuba emsebenzi ukuze abasakhulayo bathole kokwenza.
Asilalutho ungasikhangele, so singakhangela thi olu sigcwele thina izigebenga zibuya kithi esizizeleyo just because kungela msebenzi. Futhi ngezinye indlela kuyabungela i-development but sikhangele ukuthi ngo 2023 okwamanje kungaba la ma-changes. Mina ihope yami injela khona lokhu ukuthi otherwise day 2 okwamanje kungasitshintshela sibe yikusasa ngoba abantwana sibakhangele but abala future so far.
Umnumzana Themba Nyathi esingesakhamuzi seNgwezi uthi yena akasela themba lokuthi umumo uzafa walunga eZimbabwe.
Uthole kwi-CIF siyabe sizama sibithi namuntu asibheke kakhulu empilweni. Nanjengami kunje siwanza ake ngisebenze sombuhlungu sibithi ngombuso khona lokuthi ngase yazama ukuthi siphunge utshintshe abakithi. Besizwa nje kwezindawo thi triple C ithe yathintini sithi mve mhlawumbe ungaba ne-change ibhalisi yathi futhi yathi thulekugcine nithothi kuyafana sesibuyela futhi kuraphana futhi sesikunje nlabantwana senzisaba lokuthi ngazinikezela abantu yami sokunzima.
Kusenjalo induna uMasendu uSilindilizwe Dube wobulilima kanye le nduna unyanga zonke Mabuyane uVuyane Ndiweni weMatobokhezi bakhethwe ngezinye induna kuthange kudale lwesenethi. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngiseGwanda ngu Albert Ncube.